Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlanga 23 ngo-4/4/2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
esingathandi ukuthi sikubone ukuthi amapolisa abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ukuthi salondoloze impilo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa lezinye ingatsha zomvikela sokufike kuzinga elibi.
Kulokuxhwala okukhona okuningi okudlula khonoku esikhuluma ngakho ngoJonathan. UJonathan nxa sikhuluma nje hayi lokhu nje lizaba kukhulu okudlula khonapho.
Umphathintambo obona ngezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi amalunga edalele parliamente ambize ukuthi aze kupha ubufakazi ngokuchaphaza kwakhe imali yeZimDef afuna nje ukuziyangisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni eZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo ngamapolisa, amasoja kanye lama-CIO sokufike kuzinga elibi. Kucwaningo lwayo lwezehlakalo zodlakela, iZPP ithe liqanise kakhulu inani labantu abahlukuluziweyo ngenyanga kaMpandula ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuchaywa lokuncitshwa ukudla kwabantu abaphikisana lombuso weZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Justina Mukoko, yena othi bathukuthele kakhulu ngalolu daba.
Udlakela olubangwa ngamapholisa besephula ilungelo loluntu kukhanya sebedlule ebesijwayele ukukubona kusenzakala, ngoba kudala besijwayele ukubona ukuthi abasekeli bezanu-PF ibaba kade besephula ilungelo loluntu kakhulu, kodwa khathesi sibona amapholisa esedlule inani lelo. Singahlanganisa amapholisa abebutho nabe-CIO sibona ukuthi inani lakhona seliphezulu kakhulu, okuyinto ekhathazayo nxa sikhangele ukwethulwa kwelungelo loluntu.
Kuyini elingathanda ukukubona kusenziwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba?
Esingathanda ukuthi sikubone ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ucacile xa ungakhangela isekelo sombuso, ukuthi bona umsebenzi wabo wokuthi balondoloze impilo yempahla lokuthi babe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lodlwangudlwangu. Kodwa nxa sekuyibo abayibo ababangela ukwethulwa kwelungelo loluntu, sokuyasikhathaza ngoba akusikho okucacisiweyo kusekelo sombuso. Sithi thina kababuyele emsebenzini wabo njengokuchazwa okuyikho kusekelo sombuso, bahloniphe ilungelo loluntu.
Phansi kukahulumende womanyano kwakuke kwaba lesivumelwano sokuthi amapholisa azafundiswa ngendaba zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa akusenzakalanga lokho. Ayisumbono omuhle yini wona lo alubana kuthe kwenzakala?
Angikholwa ukuthi bona abazi abafanele ukuthi bakwenze, ngoba nxa sikhangele umsebenzi wamapholisa ngokwawo ngabantu abalwela ilungelo loluntu,
ekulondolozeni impilo lempahla ngabantu abafanele bebe belondoloza ilungelo lomuntu lokuhlonipha ilungelo lomuntu. Bakhona kunhlanganiso zama-CSO abenza khonokho okuhambelana lokufundisa amapholisi ukuthi babekwazi ukuthi kathi kuyini ababi bafanele bakwenze. Njalo nxa sikhangela isekelo sombuso, ungabona isekelo sombuso esakhathesi sesayithintsha kumapholisa ukuthi abe yi-service esuka ku-force, ngoba sasibona ingane ukuthi ibala lokuthi force kuhambelana lobudlwangudlwangu lokusebenzisa amandla phezu kwabantu. Kodwa nxaso kuyi-service kutho ukuthi ngikusebenzela uzulu. Kodwa nxa sikhangela abakwenzayo khathesi ekwephulweni kwelungelo lobuntu akutshengisi ukuthi basebenzela uzulu.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukuthula njalo ilwela amalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project. Umphathintambo obona ngezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi amalunga edalele parliamente ambize ukuthi aze kupha ubufakazi ngokuchaphaza kwakhe imali yesikhwama sezimdef afuna nje ukuziyangisa. Umoyo obizwe ikomiti yeparlamente ebona ngendaba zabasakhulayo ukuthi aze edale ngolwesine ukuze phendula imibuzo phezu kwecala aletheswayo elokusebenzisa imali yezifundo zemakolishini ukuthengela izinduna zetsholotsho amabhayisikili lemidududu. Ikomiti le ikhokhelwa lilunga leZANU-PF umnumzana Meya Wachikachikena, yena obikwa ekuqembu leZANU-PF elilwisana le likamoyo eletim Lacoste elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umoyo yena ukuqembu le-G40. Ebhala enkundleni ye-Twitter, umoyo uthe ngokumbiza edale uWachikachikena ufuna ukuziyangisa nje, kodwa kamqambanga ngegama. Sixhume umeli wenkayi South edale le-Parlamende, umnumzana Abednego Bebe.
Kulokuxhwala okukhona okuningi okudlula khonokho esikhuluma ngakho ngoJonathan. UJonathan nxa sikhuluma nje hayi lokhu nje ndizaba kukhulu okudlula khonapho. Asikubeke kanje, umgabe nxa yethi yena i-16 billion yanyamalala, asithi khona izigwenqa zomlomo, kodwa ngokuthi nxa kwizigwenqa zomlomo ikhona ifiga emali eyanyamalalayo, yimalini asikwazi. So nxa sikhuluma ngabantu bona abakhuluma ngokuthi khona kufa kule mali ekuthiwa idlule uJonathan, mina ngikuthabelayo ukuthi khona laye uJonathan angasigeli isikhathi la, uwonile laye zonelambuyinye kahle achaze bachazane naye umgabe ngokwakhe, ngoba ngomunye onguye oyi-biggest beneficiary emalini zona ezesikhuluma ngayo. Kodwa abantu abafuni ukukhuluma khonokho, ngoba ungakhangela yena le imali la nxa uJonathan wayithatha ehambisa etsholoni. Kodwa kuba iqiniso ukuthi khona umgabe ayenza khona ngayo imali leyo kukhulu ukudlula okwetsholofo okugoqela yena nezihlobo zakhe nabafazi bakhe.
Singabona yini fika eParliamente inkonyane iwuchitha umuthi iveza konke ukubola obuhuquluzi bonke obenzakalayo kuZANU PF?
Yikho ukuthi uJonathan angatshona esithutheni isikhathi, njengoba uyakwazi iqiniso uyalazi, yena sebanjiwe kachaze konke, kahambe ephalamente ayebachaza ngoba nguyobanjiwe phela. Ngoba akula sizathu sokuthi athi yena, ngoba uyakhumbula kule statement esakhuluma uJonathan esiqakatheke kakhulu mna engasibambayo, ukuthi yena uripota kubani? Uripota kumgabe. Into ayenzayo iyaziwa ngubani? Iyaziwa ngumgabe. So akuna muntu ozamtshela and amboni eyekele ukukuphinda konoko ephalamente. Oso kusithi ukuthi-ke ngezindlela yena lo okwaziyo imali esiyibonayo ikhulunywa iyadlula ama-400,000, kodwa uJonathan ethole ukuthi wahamba 7,000 eyinye yaya ngakho. Asikubone usebhekeni ukuthi imali yona leyana ihlesisenini ilesandla kiye, abanye ama-ministers balesandla kiye, iphathi iZANU-PF ilesandla kiye, kathi khona apha nxalisisiiniseli ukuthi liyebhikisela idlala ngobani?
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edale leParliamente njalo ulilunga lebandla leMDCT sixoxela ekobulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namuhla sixoxa ngokulaya owesifazana osezimisele ukuba lomuzi. Izolo ibingaphumi intombi egumeni ingalaywanga. Obabakazi labogogo bebeyihlalisa phansi intombi bayilaye ngaphambilini kokufulathela isisiya emendweni. Kambe lisasekhona na leli siko. Asizweni uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lencwethi kwezamasiko unkosikazi Lillian Mlilo.
Abantu abalokhu bengani basibamba isintu ngabantu abasemakhaya. Awona umuntu avele umntana ngakhulela ekhaya, evele ehleze ekhaya, labazali bakhe besekhaya. Kwesinye isikhathi nxa esiyakwenza lokhu, besiyakwenza abalokhu basibamba isintu sensana lokhu besisebenzisa.
Kwenziwa kuyini khona ukuthi? Ye, kwenziwa kuyini ukuthi akusayenzwa kakhulu, ikakhulu emadolobheni la?
Bona ngani isiko vele lona selilahlekile kalisekho izinto zonke vele zasenziwa kudala kusenziwa amasiko akudala akusayenziwa kathesi bona ngani khona lokhu nje ukuthi khona omunye lomunye umuntu usezenzela kufuna ikho sokungani kuthiwa kuyalahlisiko ikakhulu ebantwaneni nanti umntana kathesi angathatha isithupha sokuthiwa sekhulile sengumuntu omdala lo bemncane ulokhu ela endlini ngoba uzama laphana kutiyela ukuthi khona mina vele ngumuntu omdala angikhulile selandela umthetho wona lo osukhona vele ukuthi angabali 18 years awelesupha lo buhlezi lawe uyakwanisa ukuthi elithi heyi heyi mdala
kulobuzima phela lapho
ya kulobunzima
ubuzima lobo-ke
umthetho wesikhiwa wona lo osukhona wona lo umthetho wesikhiwa wona lo osukhona ebantwaneni yiwo sungani usukhipha isiko kakhulu usulikhipha
pho kwenziweni phela lapha-ke nkosikazi Mlilo
na abantu bakuvisele endaweni yakho kubhalwe kumbe kukhona lokhu anti abantu kathi sinto esezenza into zinzima sebesebenzisa ama-constitution ngakuyaviselwa khona lokhu lakho kuhambe kungenela ku-constitution ukuthi umntwana ngaye siyakwendakalayo kangayekelwa engce izinto zingabe zilokhe kwezethi le siko lilokhu elikhona loba sisebenzisa isikhiwa kathesi indlela okwakulaywa ngayo ayingalahlwa akube khona ku-amende kufaka ku-constitution
ye asithi khonapho-ke na umntwana selaywa kuvele kulaywani akusitshele sibili sike sizwe lamhlanje ukuthi kulaywani umntwana wabetshelwani kwa kuzwele ma
into elaywayo ukuthi ayiphatha njani umngakhe mina yikho mina lani engakutshelwa ngogogo bami lami ngisuka ngisiyakwenda konlisa bengitshela ukuthi khona umuntu kufuze aphathe kuhle umngakhe ngayisekhona le mendeni wakhe
ehe khuluma
sibi ngakutshelwa ngogogo wami ukuthi zwana khathesi wena susiya komunye umuzi ongashiwo lowo lapha lapho yafika khona ngalo ufika uhlonipha umkakho uhlonipha abakwenizala loba kungaze kube buhlungu njani njengakhona khona nxa usuke utshelwa ngu-magistrate selihlanganiso loba yisilima ungasibalekeli loba yini ukwenzela ukuthi nxa ngihamba vele ngisiya ngale ngikwazi konke enza kuthola ngale sokufuze ngikulandele yindlela futhi isikhathi esiningi vele okufuze abantwana bakathesi ngayo bathi besuka besiyakwenza balayo manje kathesi abantu abakathesi sebezendisa futhi vele abaningi uyabaleka khona phana ekhaya sukahamba uzuse kuthiwa sehlala ngathi ngathi vele ngalaywanga vele sengumalukazana khona ngale kudala
batshelwa futhi lokuthi indoda ibanjwa njani ukuthi ye nansi indoda phela
ye
khuluma sibili
kulaulayo ugogo
uthini
ukuyibambe so ukuthi indoda ibanjwa njani phela ukuthi nana indoda nxa indoda phela abanye bathi ukumthelela amanzi khona ukhane ahambe ayegeza engabuye umkhangele nxa esevela esegqokile ukuthi ugqoke kuhle yini ubekwazi ukuthi nxa umnika ukudla kwakho uyaguqa konke khokhani ubekwazi ukuthi indoda idlile ubekwazi ukuthi ekuseni nxa esehamba ukhane umnanzelele konke nje kusukusela ekhanda kuze kuyefika phansi isichathulo sakhe silayithi ukamile inwele esephume esesiya emsebenzini yizo izinto zezokufuze ukuthi bazitshelwe nxa sebesiyakwenza ngoba abaningi vele abasakwenzile ukuyamze sithi ngokwakhe lokhu
ukuguqa kusakhona nje ukuthi uyakuguqela sibili akutshala idolo
akukhona abantu abalayiweyo sibili abathi besenda belayi belayiwe balakathe sibalokhu bakubambile kodwa kungani kuthiwa umuntu angaguqa kathe sesengakunanzelela isikhathi esiningi nxa enika umkaki ukudla eguqa uyabeele ungani kumnika inhloni
ye asokudla kodwa phela emacansini-ke abadala bathini nxa usukuphuma khonapho
emacansini
ye bathini
ye lakho emacansini khona abafana uyatshelwa ukuthi umuntu ongubaba kufuze ukuze akuthakazelele lawe njengomama endlini kufuze umenzele njani kuyatelwa ikakhulu esimalawini thina sasikwazi njengakonkanti thina njenganti mina ngaba ngumzuu ukhulu wami wayengakophiri isikhathi esiningi sasikwazi ukuthi esimalawini babe senziwa lesani into leyo okuthiwa bathi bona ichimtare ukuthi le hamba abantwana abangamankazana liyaphuma isikhathi selingena ku-pibert stage liphume lihambe egangeni liyehlala khona ngalama-weeks abangamankazana labo baphume bayehlala kwelabisayidi laba amawisi lifundiswa khona le gangeni liphiwe izihlahla ukuthi nxa usuhlangana nomuntu ongubaba uyabe uqinile uyabe uzwakala ungumama oqinileyo sibili ngiyakutshela indoda vela emthini
unkosikazi Lilian Mlilo ingcwethe kwezamasiko obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Njabulo Moyo ongapha eMelika phansi kohlelo lwe-Community Solutions njalo osebenza lenhlanganiso ye-Chicago Vote yona ekhuthaza abasakhulayo beMelika ukuthi baphatheke kunhlelo zokuvota. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ukuyini osukubonile umahluko kumbe okuhambelanayo phakathi kwendlela ontanga abaphatheka ngayo kunhlelo zokuvota ngapha eMelika nxa uqathanisa la seZimbabwe?
Kulomehluko omkhulu kakhulu okokuqala masikhangela indlela okuqoqwa ngayo ontanga masikhangela lapha ontanga bavele baphatheke ngokuningi baphatheke mhlawumbe izikolo abasezikolweni singathi isikhathi sokwenza izinto eziphumelelisa impilo zabo balaso njalo nendawo lapha bathola khona ulwazi ziningi lapha bangachitha isikhathi sabo bethola ulwazi kukanti ke kuba alutshwane phela kithi ukubana ontanga sithole indawo eziningi ezifanana lokuthi mhlawumbe sithi ama-youth center ale zinto zokusebenza ezigoqela amakhompyutha ezigoqela mhlawumbe abanye bathakazelela inhlelo zenguqu ubana bathole izinto zokusebenzisa enhlelweni zonke lezi lokhu besokusiba lokokwenza endleleni ontanga abaphatheka ngayo ekhethweni nxa ontanga bevele bengela okokwenza nxa sokuba inhlelo zokuthi baphatheke ekhethweni bakubona kungasikho msebenzi kungasizi ngoba yibo kutho ukuthi laba basemandleni labalandaba labo ngakho labo basoze bebendaba labo ngendlela yokuthi babavotele kukanti lapho yebo ontanga bathole amathuba amaningi okuthi bazithuthukise ukungavoti lokuvota kwabo kusokusiya ngemizwa yabo nje kodwa iningi lithole ithuba elihle ukubana bazithuthukise.
Ukhetho ubona luhamba njani? Ubona ngani yozala nkomona?
Ngokubona kwami ngibona sengathi okokuqala eMelika isuka kumongameli esingathi omncane ngeminyaka njalo ebuncaneni bakhe Obama ungene ngomuntu olomdladla ologqozi engumuntu odinga ukubambanisa abantu kungenani ukuthi ngomnyama kumbe ngonsundu kumbe ngomhlophe kodwa esibonayo manje kubana abakhankasayo okokuqala bangabantu abasebevele sebekhulile ngakho kuba nzima ukuthi usuke ebuqotheleni bomuntu olamandla omncane ngeminyaka kodwa emkhulu ngombono bese kungena abantu abavele hayi sokuyilabani esikhangelele ukuthi bayagcina abazukulu emakhaya ngibone ngani isiqhenqe sokuqala esikhona bese kubuya kusithi ngemva kokubona lapho bencintisana ngokuphikisana kusuka kube nzima ukubana ubone ukuthi okuyikho abazakwenza yikuphi basuka bathande ukubhekiselana phansi ngezenzo zabo njengabantu bese bekhohlwa ukukhangela ukubana bazakhokhela ilizwe iy'ndingakalo zabantu zelizwe yizo ezingangikaziphumi ukuthi bazayenzani njalo sibona kungena abantu ekhethweni abavele bengcolile ngendlela eziningi mhlawumbe ngabanye bakwenza mhlawumbe zimali ezingacaciki ukuthi zasetshenziswa njani lokhu kubalethela iyezi elimnyama ekuthini abantu babathande loba nje kungasenani yibo asebekhona imelika yona izakhetha ithi ime ngathi ukuthi ngithi ukuthi ngihamba la uphi kuba nzima kodwa angihambi lomuntu ngihamba lombono womuntu ngoba ekugcineni umbono womuntu yiwo othengwayo ngase sikhangele ezokhethi ubana umeleni yena. Kodwa ngelinye icele njalo siyananzelela ukubana imelika lilizwe nje elingathi lona liphezulu ekuthuthukiseni lokho abathi yidemokrasi ukuthi ukukhokheli babantu ngabantu njalo ebantwini. Ngibona ngani kungaba kuhle ukubana kube lowesifazane ongenayo emandleni. Ngokufisa wami inxa engangena wesifazane mhlawumbe njengomama waba lesihlelo uzayenza into zibe ngcono.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omoyo isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu.
Hayi, kuhle lami ngiyabonga kakhulu yazi.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Njabulo Moyo ongumlobi okuhlelo lwe-Community Solutions ngapha eMelika eChicago. Umsakazo ngumsakazo kaZulu, umsakazo we-Studio 7 alienelisa njalo ukuthola indaba zethu ebulenjini kukhaya lethu lebulenjini elilekheli ethi www.voandebele.com. Sokuyisikhathi isohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu njalo lathi samukela abalaleli bethu namhla kusihlwa.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla sikhangele umbhalo osuka ku-Ezekiel ichapter ngeka-37 iverse ngoverse 1 size siyefika kuverse 12. Lo ngumbhalo omnandi kakhulu, ngumbhalo abantu abaningi abawuhlabelayo kumacaco njalo ngumbhalo abantu abaningi abawaziyo. Lapha u-Ezekiel uthi yena isandla senkosi sasingaphezu kwakhe lapho uNkulunkulu wamthatha wamusa phezu kwendawo eyigcwele amathambo awomileyo kakhulu. Ilizwi kaNkulunkulu ngalibala laphana liyaqhubeka lisithi lona uNkulunkulu wasembuza u-Ezekiel ukuthi kambe njengoba amathambo la awomileyo kangaka angaphila yini na. UNkulunkulu wasesikhulumisana lamathambo lawa angakwanisa ukuthi ahlangane njalo. U-Ezekiel wasekhulumisana lamathambo lana elandelela ilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi amathambo-ke ahlangana kwaba le nyama kwaba ngumuntu. UNkulunkulu wasesithi kuye azange kume khonapho, wasesithi khuluma-ke lo moya ukuba umoya uphephethe phezu kwamathambo lawa avuke aphile. Wakwenza lokhu u-Ezekiel amathambo lana avuka abephila. Kuthiwa ilizwi kaNkulunkulu lithi-ke kwaba libutho elimkhulu kakhulu elaphakama khonapho lisuka emathanjeni lawa akade khane ewomile engancedi ngalutho. La mathambo ayemele ilizwe lika-Israyeli. Ilizwe lika-Israyeli lalona lingasakholwa ukuba uThixo uza kulikhulula libuyele elizweni lalo lapho uNkulunkulu ayelithembisa ukuthi lizakuba khona. Ngakho mbona ngani kulezifundo eziqakathekileyo ezifana nalathi thina lapha eZimbabwe. Okokuqala, thina siphakathi komumo ongayenza ukuthi abantu bethi umumo lo esiphakathi kwawo ungeke wajinja, ufanana njengamathambo asevele sewomile. Baningi abantu abathi nxa belikhangele leli lizwe bethi kambe shuwa kukhona okungalunga eZimbabwe. Uyabona ukuthi into yokuqala okumele siyinanzelele ukuthi uThixo kala kuthi umumo wakho ume kanjani. Ungabe kumbe sokungamathambo kuphela omileyo, uyakwanisa ukuwavusa afake inyama ayenze ukuba amathambo lana aphile njalo kube ngumuntu. UNkulunkulu wasebenza waphakamisa lawo mathambo ahlangana, kodwa kazange akwenze uNkulunkulu eyedwa. Kwadingakala ukuthi kube nomuntu ozakhulumisana lamathambo lawa, kube nomuntu ozazimisela ukuthi athembe ukuba uNkulunkulu lokhu akukhulumileyo kuzayenzakala.
Ngakho kwesibili kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu usebenza ngabantu. Ngakho kusho ukuthi bakhona abantu abanjengo Ezekiel lapha eZimbabwe abamumethe ilizwi likaNkulunkulu, abamumethe uNkulunkulu lokho akukhulumile ukuthi kumele bakwenze ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphile njalo. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi labo bantu baphakame benze leyo nto uNkulunkulu abakhuthaze ukuthi bayenze. Ikakhulu thina sijayele ukuthi sikhangelele ngangizwa abantu besithi lokhu umumo leZimbabwe sisuthiye ezandleni zikaNkulunkulu. Hhayi, akwenzi ukuthi uthiye ezandleni zikaNkulunkulu, obuNkulunkulu la uthiye ezandleni zakho. Okudingakalayo ukuthi wena unethembe uNkulunkulu wenze lokhu ilizwi lakhe likukhulumayo, kwenzela ukuthi sibone kule nguquko, sibone iZimbabwe ibuyela isike esimeni lesi uNkulunkulu afuna ukuthi sibe kiso sona. Siyananzelela ukuthi lawa mathambo kanathi sahlangene aphenduka aba libutho elikhulu kakhulu elethabekayo. Ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi umumade ukhanya ngani awuncedi, umumade ukhanya ngani sokungamathambo akusancedi lutho, sokumele kuqitshelwe. Yikho umumo lwesiwubona ukhipha ibutho elikhulu kakhulu. UNkulunkulu ufithi ukutshole ngalokhu, utho ukuthi lake idakha eZimbabwe singakhangela kwezenotho, singakhangela emapulazini eplato esilima khona, singakhangela ezikolo kumayunivesithi ethu, singakhangela indlela imigwaqo yethu esidibeke ngayo. Singathi kambe shuwa into le ingaphila, kambe shuwa into le ingaba yinto enganceda, kambe shuwa into le yinto engayenza ukuthi abanye amazwe amangale xa kukhulunywa ngeZimbabwe. Ye, ngaphenduka konke lokhu kumangalise kakhulu. Amanye amazwe lawa thina esibalekela kibo abanjengaboNingizimu, South Africa, oBotswana, icine labo bekuya ngapha eZimbabwe ngenxa yokuthi sabe sesilibutho elikhulu kakhulu.
Akuyiqibe mfundisi ngomthandazo ubabeke enkosini abadabukileyo labadubekileyo emagumbini omanomhlaba.
Ngumbaba, siyathandaza namhlanje ntambama, thandazela ikakhulu abantu bakho beZimbabwe. Abanye bakhona elizweni leli, abanye uNkulunkulu sebangena emazweni ehlukeneyo. Siyabathandazela namhlanje ukuba ubanike ithemba, ubanike ithemba lokukholwa ukuba wena uyakwanisa ukuvusa ilizwe labo eleZimbabwe. Wena uyakwanisa njalo uNkulunkulu ukuba uphendule zonke izinto ezikhanana zisebenzi kuleli lizwe ziqalise ukusebenza njalo. Siyathandaza sifaka konke lokhu egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Njengemvama bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, sidibane njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, sizadibana njalo ngeviki ezayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Selethemba libusisekile ngalowo mbhalo.
Okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile ntate, kulungile baba. Ingoma kaSifiso Ncwande igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Mthokazi Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.